Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kweza kusihlwa ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 kuLwezi 2023 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje Sogu la manye njalo amalunga edalele parlamente awe CCC asexotshiswe ku National Assembly la ku Senate. Lanxa umthetho ndaba we High Court namuhla unxume ukuthi lokhu kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThapamani Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leCCC umnumzana Thapfumane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court namuhla sisithi amalunga edalele parlamente awebandla eliphikisayo eleCCC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly lele Senate ngozithi unobhala jikelele walelibandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga alelibandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye High Court sisithi amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly leSenate ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla umnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edale leSenate kuxotshiswe amalunga amahlanu aweCCC abagoqela umnumzana Jameson Timba, Webster Mawondera, loNkosikazi Bongai Thome. Edale leNational Assembly umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokhu engakaboni isinqumo somthethwandaba weHigh Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalela eParliament weCCC umnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo seHigh Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeCCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabango ozithi ungunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo Ngakho ke akala mandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukaNcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala le National Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli se-Triple C uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Yevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khaliphani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo sabo. Ekhuluma nge-Studio 7 ngempelasonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lephalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ephalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTriple C uMnumzana Daphumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethule umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lephalamende ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ephalamende ngozithi ungonobhala jikelele we-Triple C uMnumzana Sengezo-Chabangu. Umdeni kaMasaya kanye labe-Triple C bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele siphathamandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Moringayi.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThapfumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikhampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So leyi into eyenzakala eZimbabwe leyi eyokubulala abantu every time masi sehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni isihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa ukuyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo e-behind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO, zamapolisa, zamasocha, ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown. Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu, gold mafia, ukuthi i-gold yayichaya la i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikuchoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando lwabantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe, they have been patient. Abanye, they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabweni, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina sifuna umsindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by-elections.
Ukuthi ama by-elections baza siyethusa or kwesasaba angikuboni mina. I-vote yafelwa ngabantu during the liberation struggle. So lokho kokutsha abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi. Ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe ekuseni. Ukuthi la uphefumula umoya. So your vote is your right. Ngisho njalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izanu izatshaya abantu during the by-elections and everything. Hayi, konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it, and it's constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-CCC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-CCC.
The Voice of America.
Ele Melika lele Bilitane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umphathi ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen, wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe leBilithane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba umnumzana Anthony Blinken yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abeHamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1200. Ngenyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe Israel baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane ezithumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe agoqela ele abalwa njengamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel, lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yexubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Katesi ngibona njengani umungameli ubaba uBiden waseAmerica lezinye inkokheli zaseEurope yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zaseIran kumbe inkokheli zaseSaudi Arabia bebengakhuluma leHamas uze layo imise impile.
Ubona ngani eZimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembu leli eHamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lomnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye umbe amanye amazwe azangenela. Uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempile kungenza ukuthi layo intengo ye petrol le diesel ikhwele bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha njalo into eziningi sisebenzisa ipetrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi yecubungula ezenotho. Izakhamizi zeGulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uzulu njalo. Zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhalekhukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami, kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkandla uthi eGulathi akulalutho.
Akudevelophi. So ngoba asithi kathesi imigwaqo ifile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba ngeke kufune ukudivele kulezi khali okumele zivele zilungise imigwaqo kodwa wonke akasidibani lakho. So ngokunye ukubisela intuthu yethu emuva imigwaqo i-DTF yathi iza kuyilungisa akula khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafoto betlaba ama-diasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTogwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sakamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Kungachapheki kunje kwakubaba sasiphiwe into zamenza ukuthi sifakela phela ukuthi silungise ibridge leli. Iphele komabikwe mabikwe so akuchapheki la lokho kungadli kozonto kuyakufana nala khonoko sicela uncedo lisincedisa bakithi abantu abaningi bakhala ngebooster siqase ezintabeni baba siyadinga ibooster entabeni sizinetwork silalutho la akula foni njengoba sigulela sindani sikumele sike entabeni ebusuku pathi kobusuku umuntu akanisamthathaphi asinyoke zamamba zoda baba amaphimbambali.
Olunye ukuthi ubonuhlupha kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhalekhukhwini awabambi kuhle okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhalekhukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Nakosokekude minakalo yabe isikhona ezigabeni siyehluleke ukuthi sithintane just because ngoba sila network. Ukuze ube ne-network sokumele ukhwele intaba ukuze uyethola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country ngoba labana abanye babe besitshela ukuthi kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sabe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sakamizi umnumzana Jerry Skosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani abomakhalekhukhwini kodwa lanamhlanje akula lutho oseluguqukile.
Then nxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address etown asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandelelwe sibili ngoba yikho kusihluphayo singaze sishiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibaningi sesizamile ukuthi i-information le physical sibe layo sizame ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 akwento abalapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansi lematopo njalo engukhansila kawa-22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke kusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke ifile imigwaqo yonke siyazama njengekhansili ukuthi imigwaqo silungise njengoba uyakwazi eminye imigwaqo yeministry eminye ngeroads eminye ngeyani kodwa phose le ethu ecouncil siyazama sibisi grid
iStudio 7 ixhumane njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Mutshetshemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale egulathi ukuze abantu benelise ukuxhumana lesi hlobo labangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le libone kule mizamo bani eyenziwayo kulindawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizacela iqula lami eliyabe lisemathebheleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo.
Abe iConnect labo bathembisa okufanayo nangumanjinela wali khampani umnumzana Thawona Jakachira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you definitely, Mrs. Van. I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Mana ngilungisisa udaba lolu, ngizakulungisisa, ngizakhuluma labahlolisi sindawo le inetwork itholakala.
Izakhamizi zithi imatopo ngesinye seziqinti esabelweni semandebeleni ezisalele emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Ngihimele Studio 7 ngisegulathi amatopo, Matabeleland South Province, ikamramu ngeza Jesus Banda.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala babulawa imikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle. Kubika uTobias Mudzingwa.
Njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele, abesilisa beZimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze beyekwelatshwa ezibhedlela nxa bengezwa kuhle. Inhlanganiso yeWorld Health Organization layo yakufakaza ukuthi abesilisa abaningi emazweni awezwekazi leAfrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezijiyeneyo kodwa isihamba phambili kuyikuthi babe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane. Umqondisi weklinika enceda abesilisa ngezempilakahle eMens Health Clinic Zimbabwe, umnumzana Ben Ncube, uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantu ababo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yabo.
Siyakhuthaza abazali ukuthi khona nabe kwansi ukunceda abantu ababo nge-support njalo ke lama-finances lokubhadala ukuthi bekwansi ukubuya esibhedlela. Thina lathi siyazama ukuthi khona nama-prizes ethu ebeyilawa ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwansi ukubuya bezothola usizo.
Udokotela wempilo kobulawayo, umnumzana Solwayo Ngwenya, uthi ngokungayi esibhedlela masinyane, abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu.
Kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili. Ethi nxa ethi yafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile so too late ukuthi bamncede umuntu aphangise ukujona. Yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abangani ababafane nangani bancane laba kuthiwa ngama youth ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu. Imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona bagijime baye esibhedlela.
Osakhulayo umnumzana Kubuya Majahana uthi abanye abesilisa besaba ukuyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakliniki ngezizathu eziningi.
Okunye mfowethu mboni ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshele ukuthi hayi usubanjwe lo mkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu. So umuntu usuka zije ukuthi hayi ngcono ngihlaleni sebunyameni bese ngihamba kudokotela masezishubile ungasela plan ukuthi ngingathini.
Omunye osakhulayo uThabani Mlilo, umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi, uthi amasiko lawo angesinye sezizathu eziyenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela.
Amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma-health facilities ngoba sabe kule inye umbono yabukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana. Njengamadoda khonokhwana nje ukuba le belifu ukuthi kuthiwa njengedoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha.
Umbono kaMlilo ugcizelelwe ngosakhulayo weGwanda unkosikazi Sibongumusa Ncube yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga.
indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besitshela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese lokuthi inyembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi nalabo abemtholampilo lamadokotela kawafundiswanga, singathi ngesilungu kasensitizwanga kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindlela abawaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wona lowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula, hhayi imtholampilo sudula.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltema Brito useveze ithemba lokuthi amaWarriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibaya sikaGroup C ozaqhutshelwa enkundleni yeHuye khonale kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani ngemva kokubukela imifanekiso yalo lidlala. Njalo selengcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esiphiwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Sekungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe lawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba uqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sisincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eseNgilandi uMarvelous Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibaya sikaGroup C kumkhankaso wokudinga amaqembu wezwekazi laseAfrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona leRwanda njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Imele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Ku-Live Talk namhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-Triple C umnumzana Tafumane Masaya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalele parliamente awe-Triple C asexotshiswe ku-National Assembly laku-Senate namuhla. Lanqanje inkantolo ye-High Court inqume ukuthi lokhu kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka zomuhle, likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.